sisaxabana nabo kakhulu nento esingakavumelani ngayo, especially imaterial, iphepha eloku i-ballot paper, silibiza i-ballot paper ngesikhiwa. Ngubani ozaliprinta lelo ballot paper, kumbe ngubani ozalenza lelo ballot paper? Sasifuna ukuthi siqale sazi ukubana lelo paper lizakwenziwa ngubani, njalo ngubani nalo balifake ku-public for ithenda, njengoba besenza amatende lakho lokho okuningi.
Kodwa khonokho asomzamo ongcono nje ukutshengisela ukuthi bangani bayazama.
Ungcono sibili umzamo mfowethu wona lo abewenzayo ukubana babuye bafake yonke le nto iye kuthenda. Siphinde sithi njengoba sasikhala ngama-ballot paper, into eyiqoqela bayenze ibe ifane layona leyo eyamatendelo kunye. Nxa kuyikuthi isizalwane sezintofo kasivumelani lakho, njalo ama-political parties awavumelani lakho, i-parliament ikhona isavuliwe, ungahlala phansi kuvunyelwane. Ngiyakhumbula nje ukuthi kuke kwehlule, kodwa kusitshengisa ukuthi nxa kwehlule e-parliament, njengoba ibandla elibusayo liyilo eliyi-majority e-parliament, yilo elivumela into ezinye, okungibanga ukuthi siza kuya kwi-election singela siqiniseko sokuthi leyo material ezabe siyisebenzisa yama-ballot paper izabe iyi-material engasoze ibe lobutsotsi.